sidibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe namhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho sixoxa lomnumzana Thafara Makaza yena ongusakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba zetransport izimtaxi masambeni kuye siyezwa okunenge Makaza ngiyakwamukela kuhlelo budi unjani
anyaphila mina linjani khona ngapho eAmerica
Ayi thina siphilile. Makaza awungitshele okunenge ngale nkampani yakho.
Alright, so iZim Taxi i-app ukuthi ngawufuna ukubiza i-taxi ulapha kobulawayo. Uyaphomba ukudownloada i-app yethu ku Google Play Store, then ungahamba ku Google Play Store, then uzadownload i-app yethu. Then ngawu usufuna ukubiza i-taxi uyaphomba ukubhala lapho osukela khona lalapho ofuka khona. Ungayenza njalo u-driver we-taxi uzabuya ezokudoba khona.
Njengoba i-data iyabiza imali enenge kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi.
Ya, nxa ungela data efonini yakho ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, beni bayakuncedisa khonapho ukuthi uhlezehle bekubizele i-taxi yakho even ungela data.
Hayi siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangikahle kwele Zimbabwe. Enengi labantu abaphila bephetsheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele-ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha kobulawayo ngafunda eMpopoma. Kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngendlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela indubo ezisebantwini ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni njengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintshe izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabona ingcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizimusi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizimusi lakho?
Yeah, so now ngela cash i-app yenza ukuthi ubhadale i-cash.
Right. Silokhu sikudaba lunye siqoxa ngesimo somnotho. Siyamuzwa uMongameli yamaSeno Mnangagwa eboda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthaza na ukuthi abontanga abaphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukucalisa i-business akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho liregistre i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bekuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapha abayabe khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa then besinike i-support.
Kwele Zimbabwe kulamankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizimusi efanayo ngenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G-Taxi. Bese kubuya eyakho iZim Taxi. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Yes, into yakuqala khonapho i-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu owakhulela kobulawayo, ngathi sengihamba lami eHarare khathesi ngase ngibona ukuthi kulapho G-Taxi, kodwa mina zange ngize ngakho lapha kobulawayo. So mina abontha ngcono lami ngiqalise ukuba le taxi kobulawayo. Njalo thina i-app yeZim Taxi ayiqedi i-data.
Hayi Thafara, isikhathi sesesiphelile bhuti. Ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo.
Lami ngibonge.
Mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana uThafara Makaza, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Zim Taxi. Abafisa ukumsekela umfana lo, hambani ebulenjini bokuzilibazisa ekhasini labo eleTwitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI, yoni username yabo. Kwanelo kwalamhla, masibane ngeviki ezayo, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikeobe, sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye-bye.